Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhla ka 4 kuSibandlela 2022 igama ngontungameli Nkomo ezihamba phambili kulabe Zimbabwe abane abesonto ye Apostolic Faith Mission of Africa ababhubhele engozini yokubhewuka kwebhasi kwele South Africa izolo. Ibandla leMDC Alliance lithi ukubotshwa ngobunengi kwabeZimbabwe abafohla besiya kwele South Africa bengela maphepha kuveza sobala ukwehluleka kukahulumende weZANU-PF. Kodwa iZANU-PF ithi okudiliza umnotho weZimbabwe izijeziso zenotho lelibandla elithi zacelwa iMDC emazweni afana leMelika. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe izizalwane zeZimbabwe ezine eLimpopo kwele South Africa izolo ngemva kokubhewuka kwebhasi ebithwele abesonto ye-Apostolic Faith Mission of Africa. Amapolisa athi libhasi ibivela eZimbabwe isiya eGauteng. Abalimeleyo babikwa bengamachumi amahlanu lambili 52 njalo bagijinyiselwe ezibhedlela ezitshiyeneyo ePolokwane. Ibhasi le ngeyenkampani ye-Regional Premium Class Luxury Coaches. Amapolisa athi umtshayeli ubegijima okwedlulise amalawulo. Athi libhasi imphunyukile ezandleni iyaphuma emgwaqweni yatshayelela kupholu yamagetsi yasibhewuka. Akukazakali ukuthi kahle kahle libhasi ibisuka kuyiphi indawo eZimbabwe. Ibandla leMDC Alliance selisole uhulumende weZANU-PF phezu kokubotshwa kwezizalwane zeZimbabwe ezifohla emngceleni weBed Bridge ngaphandle komthetho zisiyadinga imisebenzi kwele South Africa. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fadzai Mahere eloba enkundleni yeTwitter izolo uthe abantu abanengi bafuqwa indlala kanye lokubhidlika komnotho okubangelwa ikwehluleka kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umphathintambo wendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi wazise ngesonto ukuthi sebefake ama-roadblocks amanengi emgwaqweni osuka eBed Bridge usiya eJohannesburg lapho athi kubotshwa khona abeZimbabwe abangela maphepha abedlula ikhulu ngosuku. Ugatsha lweMDC Alliance kwele South Africa lona lwethule umbiko lusola kakhulu amasotsha eZimbabwe lusithi ahlukuluza labo abayabe bebotshiwe kwele South Africa baphindiselwa ekhaya. Luthi lokhu kuveza ububi bombuso weZANU-PF. Sixoxele sikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo umnumzana Sithanchirodza.
Kutshengisa ukuthi ilizwe lethu selihlupheka. Abantu belizwe lethu sebehlupheka kakhulu ukuthi amasotsha yiwo asebamba inkunzi. So ukuthi kutshengisa ukuthi ilizwe lethu lifile and khonoko kwenziwa nguye uMnangagwa ngoba nguye ophethe intambo ezibona ngezombuso kwelethu eZimbabwe. Kwako kwaba lesikhathi lapho abantu beZANU-PF bazama ukuthi bechothoza abeSouth Africa. Omgcini isihlalo ANC uGwede Mentashe wathi hayi ukuhlupheka kwabantu eZimbabwe thina singazake sikhangele ku-social media siwubone ezitaradeni eSouth Africa. Wakhuluma ibala elithi ukuthi i-destitution, sitsho ukuthi abantu beZimbabwe sebehlupheka kakhulu vele sebeyiziphepheli khonale eSouth Africa. Uzananzela futhi umfowethu ukuthi kudala sasiziqhenya ukuthi ngesikhisimusi kubuye umchifana, kade sivele nxa bebuya asela themba ukuthi bengabe buye besiphatheli into ezimnandi, ngoba nakhona ngale bayahlupheka imisebenzi yangkhona isimlutshwane khona ngale eSouth Africa imisebenzi le. So kulabo xenophobia ngoba utsho ukuthi amathuba semalutshwane khona ngale, and khona kubangelwa ngumbusazwe okhona beZimbabwe. Umbusazwe onalo ukuthi uhulumende uyafaka okungama-bond note esenzela ukuthi abantu bakahulumende babe yiba bathatha ama-user imali engcono eyaphandle kwelizwe, betshiyele ozulu ongama-bond note vele ongasebenziyo okuthi namhla kuyabe kuyidola, kusasa vele kuyabe kuyi-50 cents. Imali yangkhona ayilasisindo, and khonokho kuletha ubuyanga kwelethu lapha eZimbabwe.
Abanye babikwa befohla nje ngenxa yokuthi ama-passport ayadula kanti njalo katholakali kalula elizweni. Lithini ngalokho?
Hayi, indaba yama-passport vele kudlalwa ngathi laphana, singatsho ukuthi vele basidlala utap-tap, vele abasiboni ukuthi singabantu basithatha njengebhora vele.
$360 abayitsho yona leyo umholo ogcweleyo wabantu abaningi khonapha eZimbabwe.
Banenza ukuthi abantu abaningi abayikwanisi leyo mali.
Yikho phela uhulumende wethu behlekwa
omunye umfana weZambia uJoseph Kalimbo esithi
eZambia ipassport $20, kanti eZimbabwe ipassport ngelunge njani ukuthi singaze icharge $360 imali eningi soyana. Njalo kathi sebesithi bona imali leyo imele ifakwe ku-CBZ, ibhenki eyayisaziwa vele ukuthi isebenza leZanu PF. Njalo kwaba leyinye i-20 user emele ibhenki, abantu babuza ukuthi kanti i-20 user leyo emele ifakwe ku-CBZ ngeyani? So abantu abaningi bacabangela ukuthi hhayi vele udlala ngathi lapha sidila labogulova. Bicabanga ukuthi uhulumende wethu ngowamasela abawubiza ngesikhuthi kleptocratic government, uhulumende otshontshela uzulu. Yikho nje okusenzakala khonapho, yikho sokubangela ukuthi abantu bedliwe zingwenya kungulukudela. Abantu bakithi sebehlupheke kakhulu, abanye babesithi mhlawumbe njengoba sokulomnankagwa umgabe sowafa wadliwa umuhle umgabe, kwesinye isikhathi abantu bengaphumula, kodwa hhayi akula kuphumula kulele.
Umnumzana Swithanchi Rodza isikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga leZanu PF umnumzana Joseph Chuma othi izijeziso zenotho athi zalethwa yi-MDC Alliance yizo ezibangela ukudilika komnotho okwenza izizalwane zeZimbabwe zibalekele kwele South Africa zingela maphepha.
Izinto azilunganga eZimbabwe not because of ZANU PF but because of the opposition. Eyabe lokhu ihamba isiyacela ama sanctions, eyabe lokhu make sure ukuthi things are not working here and the country is not governable, ngoba they know that the moment they allow us to do things that we want to do for Zimbabwe, bona they'll be rendered useless and irrelevant, and therefore their handlers will stop funding them. So when they are doing the politics of survival, they want to survive at the expense of people. Last year, my policies, when they come in and throw spanners into the wheels of what we are trying to do, and believe me, you, issue of massage, it's a real issue. You can check it independently from independent companies that have nothing to do with government or ZANU PF even, who have failed to perform because of sanctions. A lot of monies are being held in America because they simply came from businesses from Zimbabwe. So all those things are not enablers at all to put the economic situation in Zimbabwe right.
Kodwa omunye babachuma engathi udaba lwezijeziso sabona ngesikhathi uMongameli Mnangagwa engena embusweni, wathi yena uhulumende sesifikile isikhathi sokuthi achiyane loku usola izijeziso esidizo ezibulala umnotho. So kuyisikhathi sokuthi uhulumende alungisise umnotho aqede inkohlakalo lokunye. Ungathini ngalokho?
Uhulumende ethutsha ngomongameli wayo ubaba uMnangagwa wakhuluma ngokunokusithi na asisebenzeni siya phambili. Kodwa ekusebenzeni siya phambili ungakhangela izinto eziningi ziyaphoyinta sokuthi na izinto sezihamba zilungiseka siba ngcono ngoba i-economy ukuthi ivuke isebenze kuhle ifuna ama-enablers ayo and that is ukutholakala kwamanzi, ukutholakala kukagetsi, njalo i-infrastructural development enjengama-roads, i-rail and stuff like that. Yiko ukuthi umkonomi uvuke lamaindasavu. Now ungakhangela uhulumende okaba uMnangagwa ubhizi nakhonokho. For example, lapha koBulawayo very soon indaba yamanzi iyabisiyi-thing of the past ngoba iGwayishangane dam leyana isi over 75% in terms of completion, which means nxa ingaveli iphele asisela hlupho lwamanzi okuthi indasi singasebenza. Khangela i-expansion eyenzakala ewange ngale lasekariba ngale very soon amagesi sebenzesilawo okuthi wona singagcina sesisele lamanye esingawathengisela omakhelwane bethu oMozambique, Zambia kumbe even nase-South Africa. Sesile enough electricity efunakala lapha eZimbabwe okuyinto futhi efunakalayo kuma industry ngale ukuthi yona asebenze kuhle ngendlela efaneleyo. Usukhangela futhi ukuthi kona imigwaqo, khangela uhulumende ubhizi ulungisa imigwaqo sukele emabhoda eBybridge sukele Plumtree le kanti esisiwe funa ukungena iBybridge Victoria Falls Road as well. So konke lokwana izinto ezizayenza ubana industry ikwanise ukusebenza ngendlela engcono njalo esebenzekayo esingathi ngama-cost effective measures. So konke lokwana ngama-pointers okuthi athengiswana uhulumende lo ngahlalanga despite izijeziso lezi zama-sanction. So konke lokhu yikho ukuthi enzisa ukuthi uhulumende kamelelanga ukukhala ngama-sanctions but uyenza something towards ubana kube lobuneno in terms of economical resuscitation.
Ithi njalo i-MDC Alliance okunye okwenza abantu bafohle besiya eSouth Africa bengela ama-passport ikuthi wona ama-passport ayadula, ethi edula enjalo katholakali futhi elizweni.
Well, indaba yama-passport indaba ebelokhu ihlalelwe nguhulumende isikhathi eside lesi and khonokona futhi yikho lapho ungena kona indaba yani ema-sanctions akeni ngoba amaphepha alungisa ama-passport lawa avele emazweni ona lawana angafuni ukudlelana lathi.
UMnumzana Joseph Chuma ngowebandla leZANU-PF. Abahlali bakoBulawayo bathi uhulumende kumele avumele amakhombi esebenze ngoba izubuko eyiyo yodwa evunyelwa ukuthwala uZulu isehluleka lumsebenzi. Sixoxele siphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Ambrose Sibindi.
Indaba le yokuthi kusebenza ikhampani yodwa esithi monopoly ngesikhiwa sibona ngathi kuluhlupho. Uhulumende kavula izandla avumele ukuthi kube labadlali abaningi kulapho ezokuthwala kwabantu ezimoto ngezimoto. Le khampani esisaziyo ezisemthethweni ezaregistra ezazithwala kuhle abantu silabo Jehova Mbayiwa, silabo Bupta, silabo City Transit. Zenezo khampani azivunyelwe ngoba khathi esiloku khona kathi esokusezi abantu uzukuphe sehlekanisa begada ezezimoto ezingaqedali ukuthi ayimchikachika ama-wonder feeder. Abantu bayatshontshela impahla, abanye bayahamba besiya roach, abanye bayakidnature. So khona okukhozwayo kuhulumende ukuthi wenza ama-decisions akhanya ngathi aklayela angasoze aphathe abantu kule. So-ke isevisi leyo sibona ngathi la iyasikhathaza. Bese kusiba le sevisi futhi esiyinanzelwe nyabe bengathi isevisi ebingahle lezekhe ukuthi izekhi isiyananzela kathi kulomkhankaso ukuthi abantu bahambe babhalise benelise ukuthi labo babe khona kuvota strong. Kodwa ke sinazela ukuthi ama-ofisi ezekhi lapha ahlezi khona ngale Windsor Park efamona ngale khathana labantu. So yisevisi enye izakhamizi ezikhona ngayo ukuthi come 2022 khona okwakulungisiswe uzekhi abe le ndlela yokuthi ama-ofisi awalethe ebantwini ikakhulu ngapha emalokishini kuma-high density alethe ama-ofisi kwenza ukuthi abantu nxa berejise bangahambi mangemide khona khona ukwenza abantu futhi ukuthi beqine sehluleke ukuthi bahambe bayefinyelela khona ke barage ngoba imanga yabo mide. So ke sikhonoko in terms of service delivery akulungisiswe kungasikhatazi. Bese sikhangela futhi lezi thupheni, ezithupheni laphana kubi. Iservice yanikwanto ezithupheni iyahlupha. Abantu bathiwa belilele khona phana sebelale busuku. So kula bantu abahlala khona phana ababhadalisa abantu imali ukuthi umuntu ezenelise ukuthi athole ichance line abesithatha isithuba ukuthi sikwabhadala imali phandle. Laphana khona ngale kube lokugaga futhi okufana nabantu bebhadalisa izimali. So sithina indaba le ezithupheni yakomsithele ngisizo. Uhulumende kabe lama-centers amaningi abantu bengaliphali izimali kulayina kube le ndlela enhle esebenzisa abantu abafuna izithuba abazithole.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Uhulumende yena uthi wavala amakhombi ngoba owindi babehlukuluza uZulu. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi sokuqhamuke ukujikelana aqatha phakathi kwele South Africa lele Zimbabwe phezu kwezizalwane zakuleli eziya kwele South Africa zingela maphepha. I-Chronicle ithi amapolisa aseqinise imizamo yawo yokwenqabela ukungena lokuphuma kwabantu ngaphandle komthetho emngceleni we-Bade Bridge. Isayithi ithi izakhamisi zeBinga sezicele uhulumende ukuthi alungisise udubo lokusilela kwamanzi lamagetsi kulumango. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7, Studio 7, balaleli, basakazi, labo bonke nje abathanda ukulalela uhlelo Studio 7. Kake ngiqondise lapha lamazwi lami. Studio 7 ngomunye wabalalelayo kakhulu, ngomunye nje wabaphendulayo, ngomunye wabafaka imbono, nje walingiswa nyafaka. Nxa nilalela Studio 7 ngizwa abantu abaningi kakhulu abakhuluma kuStudio 7. Abantu abaphandle kwelizwe, abaseSouth Africa, Botswana, South Africa, Botswana phosa kakhulu abantu embezwayo, kakhulu abasegoli baningi kakhulu. Kodwa ke engunanzelayo ezilongo belikhuluma likhona ngapho, angimazi elimkhulumela ukuthi akwenze okwinto khonokhu ngapha ukuthi ngubani. Umuntu wonke ofisa ukuthi into yenzakale, sukani khona ngapho ngesikhathi saleyo nto. I-election ke isiyonto ukuthi ivota one week. Ukuvota into ye-2 day, into ye-1 day. 1 day kumbela nxa kuextendile mbijana 2 days. Lizokwenza ngezandla zenu ngoba liyasola amakomplaini enu maningi ayezwakala, kodwa kanti likomplaini ukuthi kwenziwe ngobani phela khonapha? Ngoba thina ngemva kweminyaka yonke le ngu-41 sesehlulekile ukuthi sikwenze khonokho thina elikukhulumayo lina. Ake libuye nini ngobuningi benu ngirejiste mhlana sisukelana ebhoreni impimbi sithi mpr sisukelane lani liphakathi kwethu siboneni umehluko oza kuba khona njengoba complaina kangaka. Ngoba amadoda liyakhuluma umathanda khona, umathanda lisola abantu bavoti kuhle njani njani, abantu basapota ukuthi abanye abantu sifuna umqondisi MRP, abanye abantu sifuna ichamisa MDC Alliance, abanye abantu sifuna unkomo zaphu, abanye bathi sifuna ubani zanu PF. Kambe liba nengangaka liwone ngani lonke ukucomplaina kwenu kugcwala kuphi? Kayelani izambi ukuthi yenzani? Eyabambanayo yabambanayo ayenza waphuma lokhu ababekufuna. Lathi asenzeni njalo.
Studio 7, livuka njani? Ngamile Inkomo ne-cabinet yakho. Thina ngapha eMzansi siyavuka ngomzingelo okhulumayo. Ngibingelele nje wonke umuntu ozimbandakanye ne-Studio 7. Mina kufishani engifisa nje ukuthi ngudlulise ngento eqhubekayo eZimbabwe. I-government yeZimbabwe akunamisebenzi eyilethela abantu baseZimbabwe, especially i-youth. I-youth the most kayisebenzi, mara i-government yeZimbabwe ithi yona umuntu uma sena 50 years, if I'm not mistaken, umuntu na 50 years makaye ku pension but ungathi yabheka ku government the most abantu aba ku government ba more than 50 years abafuni bona ukuthi badedele abasebasha ukuthi babuye ba take over ngani ngoba bona sebekhulile but abafuni ukuthi badedele abasha ba take over baqhubeke ngomsebenzi why befuna ukuthi abanye bona bathathe I pension bese bekuma 50 years bona bengafuna ukuthatha I pension beku 50 years and always ibili le ndaba yokuthi sizofundiselwa ngama teacher asemashonaland emathebeleland lento isiphatha kabi singumthwakazi asifuni asifuni ibufanele nje ukuthi igovernment ifakeliso elibanzi le ndaba ngani ngoba isiphatha kabi kakhulu kakhulu ukuthi sizofundiselwa ngamashona bezosifundisela abantu bethu ngapha ekubeni kanti bona le kubo kanti thina awaitha amathisha akawayi ukuyofundisa le mashona lendi kwenziwa yini sinabo abantu abangamathisha abaqualified for ukuthi bangaba ngamathisha bahleli phansi kabasebenzi amashona yiwona agcwele yonke indawo yemathebeleleni yibona abagcwele ezibhedlela bangamanensi yibona abagcwele emapolice station bangamaphoyisa nasemabhoda yibona futhi abagcwele khona futhi amashona yenziwa yini leyo nto leyo hayi igovernment yezimbabwe akizami ukuthi ibheke lezi zinto ngelinyiswa manje abasemashonaland mabasebenze emashonaland babhekane nohlupho lwemashonaland then emathebeleleni nayibhekane nohlupho lwasemathebeleleni please siyacela hulumeni wasezimbabwe siyacela futhi thina nje siyimthwakazi asisazifuni nje singaphansi kwezimbabwe ngiyabonga
njani lonke ku studio 7 mina ngumampala ohlala elubengula hayi thina siyaphila sifuna ukuhlupheka kuphela lapha ezimu kodwa sifone ngani sokuphelile umqondisi sekuqedile ngoba thina sesithi phambili lo mthwakazi asisekho ezimu sesikumthwakazi so siyacela ukuthi wonke umuntu osemathebeleleni ebekwazi ukuthi sephumile eZimbabwe sekumthwakazi asikeni sichiye iZimbabwe lathi simele lethu ilizwe elakomthwakazi niyabona
ngamini inkomo kengilonke bestudio 7 siyalibingelela hloko kengilonke bantu bakithi bantu bakithi ohulumende noma ngwezano anxa yenza kahle angeke silisole kodwa into eyenzakalayo khathe sizigcwele amaganga nakho sokuvela imikhuba eminye engahambi kahle yena uthula uthi ezwiwe loku ekhangela ama-quarantine lawo ukuthi kufanele kuhlala abantu bebhadale engalamali kungenjani kufanele abantu bavuselela izindawo libuyele kuyena la ndawo kasmith izimbogo yayisapota amazwe amaningi ngokwayila ngokudla khathe desert fake ngoba idesert phela kodwa ke yena bese khala ukuthi abantu bamsola abasoli senzo senzo bese yasola ngesisikele fanele liyekele beyekele ukuchaqalaza amaplus bayagcwalisa ekipe fanele beyenza amangcono bebumba amalukuzini amacooperative uze njalo la amacooperative vele umgadi wawo wabona ukuthi ahamba njani hayi kona ukuthi bechaqalaza yonke into sebebona yonke isibengi yabo ngoba bona badla kahle hayi siyahlupheka emhlabeni manje sicela kakhulu ukudunkamela inkomo likulokuzelo kwadvata manje sikhuluma sola isizwe engakho ufuna ukuphendula kuyaze kuvele vuso kungasafuni kahle sokufuna enye into esiyibonayo lapha
salibonani basakazi baka studio 7 libingelela bonke bontunkameli inkomo labo Christande labo sithandekile labo bonke engingabaqambanga ngibingelela labo bonke abalaleli mina engikhulumayo ngingumlungisi Khumalo ngihlala endaweni ePlumtree ePlumtree Town ngikhuluma ngalaba abantu laba bathi bona balandela imphakazi asekeleni ukudlephana sodwa sisizwe esemandebeleni abemthwakazi balwa lamanye amaphathi angayisiyo izano yabezwa bethi hey izaphu yenze lokhu hey uchamisa uyenze lokhu uyenze lokhu thina into esifunayo eqhakathekileyo ukuthula elizweni ngoba ilizwe libuswa izidlova ngababulali ayikhona ukudlephana sodwa ngoba na le into yokuthi uqunye ilizwe vele livele lilincane so angeze kwayenzakala angeze kwenzakala sibili ngiyabonga basakazi
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi umongameli weLebotswana uMnumzana Mokgweetsi Masisi ubanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Umsakazo munye uthi njalo umlilo otshise ingxenye yepharlamente yakwele South Africa ngesonto ulumathile futhi izolo watshisa isakhiwo lesikabansi. Singene kudaba lweMelika. Ukukhithika konqwaqwane olunengi esigodlweni saleli lizwe iWashington DC kubangele ukuvalwa kwamahofisi kahulumende, amankampani kanye lezikolo izolo. I-helicopter kamongameli Joe Biden layo yehlulekile ukuphapha imsusa e-Andrews Air Force Base, wagcina ehamba ngemota esiya esigodlweni sakhe e-White House. Ngokubika kwe-Associated Press, iqhwaleli likhithike lagcwala phansi okwakuqala lonyaka e-DC, eMaryland laseVirginia. Libikwa libangele ingozi zomgwaqo ezinengi ngoba bekutshelela. Ezinye ingwendo zendizamtshina lazo zibikwa zisuliwe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eWashington DC, uNkosazana Sikhululekile Bhoboza Sibanda.
Thina sibona ingqoqwane iwile lapha kakhulu, iqale ekuseni ngabo 3 AM, hayi yawa kakhulu, kwavalwa kunje lathi besingayanga emsebenzini ngendaba yokuthi bekufanele ukuthi sihambise abantwana ezikolweni besiyathatha ama COVID kit ukuthi betestwe, njengalokhu abantwana bafanele ukuthi bathi mabebuyela ezikolo bonke bebetestiwe. So kade fanele ukuthi siyelayinela amakhiti akhona okuthesta i-COVID-19. So izikolo zivuke namuhla zifona ekuseni sokuthiwa yonke into isivaliwe, akusahanjwa ezikolweni, sesizazama njalo kusasa. Ayiwile sibi lapha eWashington DC, abaningi abayanga emsebenzini, njalo labantwana kade befanele bebuye behambe ezikoleni besiyalanda yona amakhiti abo lawo okuthesta abasahamba. Into eyisimanga Nkomo ikuthi izolo bekutshisa, abantu behamba phandle bengafakanga ngisho amajesi, bekutshisa kuyi-65 degrees. Thina sithone siphandle kutshisa, kodwa namuhla sokuvuka sokuyisiqhwa phandle, akusaphumeki. Hayi kunzima i-weather yakhona le, hayi yikho mina mbona engani yikho egulisa ngayo abantu, ngoba kusasa kuyavuka kungokunye kusisa sokungokunye, ngoba from 65 to 25 degrees, hayi kunzima lokho.
Bakhona abanye kwezinye indawo abathi bacitshelwe ngamagetsi, lapho elikhona kunjani?
Hayi thina lapho sikhona lapha, hayi sibe silenhlanhla, hayi akula magetsi awileyo. Lasemsebenzini wami lapho engisebenzela khona, hayi bonke balawo amagetsi, sibe lenhlanhla nje khona lokho. Lapha awekhona laba abathi abala magetsi ngani awiswe yizihlahla eziqhamukileyo, ngoba bekulomoya lesnow laso mazihlala phezu kwezihlahla zisindwa, ngoba siwe kakhulu, yikho isihlahla zithe mazisiwa zawisa ke amapali amagetsi.
UNkosazana Sikhululekile Bhoboza Sibanda isizalwane seZimbabwe esihlala eWashington DC khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. kulabe Zimbabwe abane abesonto ya Apostolic Faith Mission of Africa ababhubhele engozini yokubhewuka kwebhasi kwele South Africa izolo. Ibandla leMDC Alliance lithi ukubotshwa ngobunengi kwabeZimbabwe abafohla besiyadinga imisebenzi kwele South Africa bengelamaphepha kuveza sobala ukwehluleka kukahulumende weZANU-PF. Kodwa iZANU-PF ithi ukudiliza umnotho izijeziso lelibandla elithi zacelwa yiMDC emazweni afana leMeli. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.